kungaba njani ukuthi nga uyathethele eceleni athiyela abanye bayephambili ngoba siyakwamukela ukuthi uzamile umsebenzi wakho uyifeze indima yakhe. Ngokokuqala, okwesibili yikuthi abatho njalo baqinisile uma bethi ukungabi khona kwakhe nokugula kwakhe vele kubangela ukuthi into leyo kumanyanisa inhlanganiso eziningi ezombusazwe iqinisisiba isihamba isihamba nyovane isihamba mbijana isisiba lohlupho siba nokhofe ngoba kakho phela uthole inkongozi wanamhla nanko siyambona ukanje ezibhedlela lanxa kuthiwa kakukho serious ukugula kwakhe but kutshengisela ukuthi kukhona okukhona kukhetho oluzayo ufanele ngawo ku-campaign trail manje ngabe khona ku-campaign ngoba ephathekile konke lokhu kutshengisela ukuthi kukhona okukhona okuluhlupho bekumente ngakuyenziwa bekungaba kuhle ukuthi nga uTswankirai la yena yedwa uyaphumela egcekeni azikhangele isimo sakhe avume ukuthi isimo sakhe sesidinga ukuthi nga uyakhangela i-health yakhe kuqala angakhangela ukuthi athi yena ufuna ukuthi uzakusa ngoba ngesimo esikhona uphathekile kakhulu
alubana ethe wacabanga ukusuka esikhundleni ngubani ombona engavunywa ngumuntu wonke ku-MDCT kanye lakumanyano lwaba ubumbayo ukuthi ahambe phambili
uNangiyani Nelson ngumfana omncane osesenze iminyaka entweni nale abayenzayo la ekhona phana ezesike sike sokusazi ukuthi abe ngumsekeli kuyukuthi ngoba bambonise ne-experience bangamnika vele ilizwe lilela selifuna abantu abancane ontanga abangalihambisa phambili
ukhuluma ngobaba uChamisa abanye bengabuza ukuthi umakhubheke njengoba khanya enguye umsekelo wakuqala ubuye oJamisa bengakabi khona
ngokuya kwami angikhangele ukuthi ungumsekelo wakuqala obuye ngasikhathini njalo kumbe omdala kumbe omncane kukhangela ngokuthi angalethani ngesilungu esikhathi yi-merit